kusara zi ilanga lokujabulela uSibuse elizweni seMelika liyajatshulelwa kakhulu wonke umuntu ngelinye lamalanga amakhulu kakhulu phakathi kwelizwe njalo phose nje ngathi phose wonke umuntu elizweni uyama uyamisa yonke into ayenzayo phela abe ngomunye wabantu oselebrethayo lilanga elikhulu kakhulu mpela kanti-ke nxa ukhangela-ke sisiqathanisa mhlawumbe lozibuse wakwelakithi elezimbabwe ngibona ngathi kuhlukile kakhulu ngoba uzibuse wezimbabwe wasuka wathathwa mna ngingathi kumbe ngithi wahayijekwa ibandla leli elilo hulumende obusa kakusuka kusuke kube yinto yabantu bonke nje kungathi kusuka kube lilanga nje elaqakathekiswa ingxenye yabanye abantu kodwa hhayi wonke umuntu ngoba abantu abaningi lokhu besikhona kabakhululekanga ngakho lo Sibuse uyize kubo ngakho nje ngathi esingafunda-ke kubantu basemelika ukuthi nxa ngabe kuthakazelelwa amalanga anjengelanga likaSibuse kakufuzanga kube la maqembu angathi wona asehayijekha kumbe abe sezichamahlombe eziqhenya ngokuthi bona yibo abazaphatha injabulo mayelana ngelanga lelo ngoba sibona yibo abakhulula ilizwe kulele lasemelika wonke umuntu nje wamukelekile abantu bayasibizela kube mnandi kungelaqembu elithi lona yilo elenza kwaze kwaba loSibuse
indlela ilanga likaSibuse walapha eMelika elithakazelelwa ngayo ubona ungani yindlela emanyanisa bonke yini abantu belemelika
njengoba ngithilo umsakazi enkulumeni yami nje esanda kuhlula lapho ukuthi ngempela-ke abantu bonke kuleli lizwe nxa kusiza elangeni likaSibuse cishe wonke umuntu uza ndawonye akekho okhangela omunye kumbe oza egqoke impahlana ethile eluphawu lweqembu elithize basuka abantu bendawonye njengezizalwane zelizwe hhayi amalunga eqembu thizeni ngakho-ke ngibona ngathi mina lelilanga lokuthola uSibuse kwezekazi lemelika mpela uyamanyanisa abantu bonke abantu bayakhohlwa nokukhohlwa ukuthi bangamalunga amaqembu athiyeneyo.